ibandla lezandile siliqedile ukukangela amaphepha ama-CVs alabo abaza kuma kukhetho olulandelayo owazamela iparty, ikakhulu sibe lungiselelwe ama-primary elections. Ngokunjalo ama-primary elections la alungiselelwe sokulungiselelwe okukhona ukuthi amabizo sekhangeliwe lokuze ne-commissariat yadiveta, siqedile ukuveta. Kathesi ke okuyenziweyo njalo yi-Politburo ihlalile izolo yaphasisa amabizo nalawo. I-Politburo njalo yalungisa okunye kade kungalungiswa, kodwa kungenziwanga kuhle yakulungisa ke yona i-Politburo ngendlela endalo. Sokulungiselelwa ke ama-primaries azaba khona xa kukhangelelwe ukuthi ama-primary namhlanje unesa komiza uzayenza abona seyenzile i-press conference yakhe, wayethula amalunga azancintisa ezigabeni ezijiyeneyo, njalo wayethula lelanga lwama-primaries.
Singathi ke ezigqintini lapho elikhona kukhanya ngazani kulabanye kodwa bangani bathi sijiwe phandle kukho lokhu ngoba sase ku-G40. So ke manje lizakubamba njani khona?
Ye, kulelo kuze ndiyana futhi ekhona ukuthi iparty yethu iyalandela nje umthetho okhona, njalo isisekelo sebandla isisekelo sebandla esithi sona kathesi khona apha kunje abantu bavunyelwe ukuthi bayenze ama-apile abo ababe bekhanya bethiwe phandle bese bekhangelwa ukuthi kambe ungabe ishiwe phandle izizathu zakhona ziyizo yini kumbe kayisizo, xa kunjalo kulungisiswe kungakafiki ama-primary.
Kodwa kuyalungiswa yini ngoba kulabanye asebesithi nxa kuthi kunjalo bazavotela i-MDC ngoba khanya bathi bakhathazekile kakhulu?
Ye, kona kuvele kunjalo kithi ukuthi abantu phela bayabethatheke ngokuthiyana. Yebo phela, kambe ngileqiniso ukuthi abanye bayabanjwe ngenye indlela abanye labo banjwe, kodwa iqiniso lona liyabe likhona njalo mhlawumbe elibambekayo elithi ukuthi ilunga leli lona lomhlangano kade vele umsebenzi walo uyilow lalo umsebenzi yabo usaziwa. Kodwa okunye abanye abantu babengakwamukeli ke khonoko, kodwa ngokunjalo ke kithi iparty layo ile ndlela yokubamba izinto ukuthi izinto zihamba njani. Kodwa ngingathi ngilusizi ke nxa kulabantu abanye abasele phandle akade bezibona bengamelanga besale phandle.